sichasane labe Ministry of Health njalo besikhangelela ukuthi sizokungena kuma provinces wonke alapha eZimbabwe. Sisebenza lamabandla, kusetshenzwa labazinye izinkolo. Sikhangela lenkolo zomdawa ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi into ebenza ukuthi bengathathi lezi injection kusukela kulokho abakukholwayo. Ngakho ke sizonjalo fundisa abantu abazangena bekhankase kuzigaba ezehlukeneyo emabandleni, kuma Muslims, kuma Hindu, kwezinye izinkolo, ukwenzela ukuthi sitshengise abantu ukuthi hayi lobuthandaza kuNkulunkulu, kodwa kuyadingakala ukuthi sebenzise njalo inhlakanipho uNkulunkulu ayinika amadokotela ukwenzela ukuthi sizivikele kulo mkhuhlane okhona. Njalo sikhangelela ukuthi ngendlela esingasebenza ngayo ukuthi kuyathi kufika uDisemba 31 ingxenye singabe sesiphushe inani elifika ku 2 million emabandleni abasebethintwe ngulumbiko.
Asebehlatshiwe ijekiseni sikhuluma nje bangu 3.8 million kuphela, okungangokuthi abantu abaningi bayadonda kabafuni kuhlatshwa. Kuyini okulipha umdlandla kumbe kuyini okulipha ithemba lokuthi uhlelo lwenu lolu luzahuga abantu baphakamele phezulu?
Into esiyenzayo ukuthi sigcizelele ukufundisa abantu. Siyakwazi ukuthi kule mbuzo abantu abalayo, leyo mbuzo ibiphendulwa ngabodokotela abe-Ministry of Health, ngabesincedisa ukuthi siphendule ama-frequently asked questions. Ikanti njalo kule mbuzo ebuzwa ngabantu bezinkolo ngale injection langalo mkhuhlane i-COVID-19 ubuphendulwa njalo. Kulabo-ke esizabathuma ukuthi bekhankasa ezigabeni ezehlukeneyo babe bethwele kumbe ngathi befundisiwe impendulo zembuzo leyo, njalo basebelolwazi abangalungenisa bekwanisa ukuthi abantu nxa bebachasisela kutshintshe ingqondo yabo, kutshintshe indlela njalo lesimo sokuthi bakhangela njani ama-vaccine, kodwa bezizwe bewalangathelela njalo befuna ukuthi beyihlatshwa ngoba sebechasiselwe ukuthi avikela njani.
Kuyini ongakukhuthaza bona abazalwane lozulu nje jikelele weZimbabwe mhlawumbe lokhu engakahlatshwa ngokuqakatheka kokuthi bahlatshwe lijekiseni?
Into eqakathekileyo nxa sikhangela ulwazi olukhona lwesayensi lokucubungula okwenziwa ngamadokotela kuyatshengisa ukuthi ukuhlatshwa i-vaccine kuyavikela njalo kuyadedisa amandla omkhuhlane we-COVID-19, okugcina kunceda ukuthi umuntu engayi esibhedlela kumbe kungagcini kusiba lomonakalo lengozi. Yebo, bakhona abanengxenye okuyabe kukhuthakele ngoba imizimba yabantu kwezinye isikhathi iyabe iyehlukene njalo kule minye imikhuhlane yabantu ababelayo egcine isenza kube nzima, kodwa iningi labantu asebehlatshe lezi injection siyananzelela ukuthi kuyabancedisa ukuvikela lo mkhuhlane hlanu kwenzela ukuthi ungagcini ubakhulela kumbe bengagcini besiye esibhedlela. Siyabonga kho, siyalikhuthaza njalo siyagcizelela ukuthi ikati lona iBhayibheli abaningi abalikholwayo liyasitshengisela ukuthi inhlakanipho emithi, inhlakanipho evela kumadokotela ababalayo ivela kuyo uThixo uNkulunkulu.